Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuNtulikazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi kusasa izakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamabandla ezombusazwe.
Kuyatheleliswe elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi baprovide ileadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthula elizweni.
UMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers labanye bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa.
Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlanga lungehli.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe okulabantu phose bafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uzulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi kulabezempilakahle asebetholakale belo mkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngendlela ezijiyeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kwethula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane. Yikho ngiyabona i-lockdown njengoba lapha asila ma-vaccine njalo abantu bangani ukuya ezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokugcina lokhu ngesithaba ukuthi i-last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifaka engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngaye ngatshela abantu ukuthi badinge izindlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine, ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona namasotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kubikela uZulu ukuthi ulakho ukuqinisa isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhe lixokozela liphefumulelana emalayinini lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lichiya amakhala yenu ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo, yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma-quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo uNkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. And layo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu bema-smart labe siyalela le yikho kwenza ukuthi umkhuhlane nalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mdokozisi Sibanda ulombono ofanayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungelasidingo. umuntu aphume siyathenga lokho akudingayo okuqakathekileyo abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi okokunatha siyanatha amajinja wona lawa njengoba besitsho abanye lawa amalemoni wona lawa
lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi khona Khuphe
mina vele kakhulu ngazizwa ngathi angisazizwa kahle kahle vele ngizinathela icina elelelele enkukhu ngiyazinathela icina ngesingami ngingazi omunye umuntu mina ngesingami hayi kangiboni siluvikelo lwangikhona yikuthi sifake ama-mask kuphela le shorting distance kuphela zwi akulokunye okungumuthi umuthi wakhona yikuthi sizivikele kuphela sizinanzelele thina lapho esihamba khona lalapho distance distancing yiko bakhuma nge-distance i-1 meter 2 meter yiyo ongazivikela ngayo yiyo i-treatment ye-coronavirus le-mask
umnumzana Thabane Ndlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo ngakho ke unatha okuthiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba kungani awudokotela besithi lokhu akwenzayo akusebenzi
ngicabanga ukuthi le nto le isimbambe yaze yamphinda kodwa lokho ngizelapha kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esengike ngakugula ma ngiqathanisa nempawu ze-COVID cishe kuyafanana so mina nje okwami bengikwenza kakhulukazi ngigxila emalemonini ngiyethatha nomhlafutho wona lo bawazi abantu ngiwubhokile ngihlanganisa namahlavu avocado ngikuphuza bese ngithatha into ezifana nabo Vicks nabo Menthol ngifutha laphana lokuthana ma kade ngikuphuza bengikuphuza ngihlanganisa le med lemon yes kanye le lemon juice ngifaka nesitoni phakathi kwangisiza kakhulu
umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18 kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano lamabandla ezombusazwe kusasa yokusungula ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso le umfundisi Lazarus Khanye walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ubambekile. Wodwa abaziyo ngokwenzakalayo bathi inhlanganiso le izakwenza umhlangano leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye leZANU-PF. Umhlangano lo ozakwenzelwa eHarare uhlose ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisayo leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda.
Ulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba-provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthulela izweni kuyinto ebukekayo kakhulu nganxa singakwazi ukuthi kuhlelwane kodwa sikhangelele ukuthi babuthelele bahlale phansi labakhokheli bezepolitiki abantu baqandise ukuthi sikhulumisane njengamazimbabweni ngoba isimo sibi abantu bayahluphela
ubona ngani kuyaphumani emhlanganweni lo
mina ngakwehlule kumele sikhulumisane sibe siqhulane lapho sesedlulana khona sikaze sithuthe ezandleni sibulane izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume sekuyinto esiyikhuthazayo ezimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathinte ezandleni so ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle eliqakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathane sibafisela ukuthi ukuthi uBishop Khanye lawo nenkokheli zonke uBishop Mtawu Reverend Mtata ukuthi into endle yabacabanga ukuyenza kubaphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingathi ukuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.
Lo ngumfundisi Angiston Sibanda obexoxa leStudio 7 eseHarare. Abantu abaningi bakhalela umdeni kaPatricia Majalisa osanda kubhubha kule South Africa. Isikhulumeli sikaMajalisa sithi umculi lo ube nesifo sesibindi. UMajalisa wayecula ngaphansi kwenkampani kaMuyi uDan Chanda ebizwa ngokuthi iDalom Stable. Wacula ingoma eziningi ezigoqela ethi akulalwa ziyawa. Wenze umcimbi wakhe wokugcina eZimbabwe enyakenye. Omunye wabadabuke inhliziyo nguMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers.
Ngithi nami angibhodlele emswaneni ngokushiwa udadewethu Patricia Majalisa obecula idisco. Patricia simanzi kakhulu la emculweni ngoba besebenza naye egalo ekhampanini eyodwa, sirekhoda ndawonye sisonke noSplash. So as a Soul Brothers sithi ke umphefumulo wakhe malala ngoxolo. Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Omunye njalo ngufred Gwala owaziwa ngokuthi umadamara.
Ngizwise ukuzwelana nomndeni kaPatricia Majalisa njengoba ndlulile. Inhliziyo ezibuhlungu usiye ngokukhulu kuzuma umuntu besimthanda kakhulu. Mina ngiphefomile naye kakhulu estage nesplash noDan Chanda sishare stage. Be umuntu oright kakhulu.
Uyakhala lo majaha wodwa Ndlovu owaziwa kwezemiculo ngokuthi nguJays Marabini.
Hey Nyilusizi, ngithenela amadolo. Bantu bakithi ukulahlekelwa liqhawekazi emculweni wedisco. Ukudlula kwaPatricia Majalisa kundabula inhliziyo kakhulu. Ngoba ube ngumuntu oletalente elinye elimangalisayo. Kasisiza kwezomculo njalo ungumculi ohlale kakhulu kakhulu emculweni wazinikela impilo yakhe yonke ukuthi abe ngumculi. Ngakho ngikhala labantu bonke beAfrica kakhulu eSouthern Africa leseZimbabwe ngoba bethandwa kakhulu eZimbabwe, South Africa, uBotswana. Ngidlalela amashows amaningi kakhulu lapha koBulawayo. Was it all? I remember was Godini in the evening, Sibili Tola. Ngakho ke bantu bakithi silahlekile kakhulu, kakhulu. Sithi imuli yakuMajalisa iduduzeke labo bonke abantu abathanda umculo kaPatricia Majalisa. Sithi alohlanga lungehlanga.
Baqinisile abadala nxa besithi isitsha esihle kasidleli. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibanba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 lagu 15460 kilohertz shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi lantathu 12,740,971 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Abantu abafika phose amakhulu ayisithupha 565,716 sebabhubha. Kwele Melika kulabantu abedlula izigidi ezintathu asebetholakale belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba sokubhubhe abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 134,815. UMongameli Donald Trump ubonakale ngomgqibelo wokusihlwa egqoke imask yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi esithekelela abakubuthi abalimeleyo esibhedlela se-Walter Reed Medical Center eMaryland. UTrump ubengavumi ukugqoka imaski esithi kayimfaneli. Kukhanya besenzela lokhu ukuthi kuvulwe amabhizimusi, izikolo lezinye indawo kulandela ukuvalwa kwawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona ngaleke eKhezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntanakhe ongani kakukhanye lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungaba kungoko izinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephongu kwenza nje into ezingaqedakali engakhulumi. Kodwa okwakhathesi uthi kulomuntu omlandele emuva ethi uyakwatsha ethi kami emini nxa ethi uyageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Nxa yena esitsho uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe watsha, hambe klina, asukume ungalali, usukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona akababoni lutho. Ngangena emachethi, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yikho senze ngicela umphakathi khonapho kuma-studio ukuthi ngicela ukuthi ngincediseke. Sengihluphekile ngalumntwana lo ngumnyaka wesi 16-17 ngiloku angizama. Yikho senze ngibhalela kulolu hlelo ukuthi ngicela ukuncediswa. Imizamo yami yonke esengihlulekile.
Iinamba zami 077-401-2622. Mphinde 077-401-2622.
Hayi ke ulamhla sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Ngilethemba lokuthi siyadibana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKhezi. Ube sixoxa laye lamhlanje kuhlelo lolu. Sokuyisikhathi sabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Kuhlelo silomnumzana Jingani Shoko wenhlanganiso yezinasu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigqiba uhlelo ngengxoxo esiyenze lo Jingani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho malana ngalolu daba. Mabuso siyezwa abanye besithi bakhangela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abathabanga ngesimo somnotho, hayi ukukhipha umongameli emasweni mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho? Hayi, sibuzwile mabotho, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Hothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinasu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo, asizweni umbono wakho malanga ngalolu daba.
Ngibona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe bejengisela mayelana lomumo okhona ezweni lakithi, ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esabavotelayo yibo abantu abasesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona, of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu bebe yibo abaza kwanisa ukuthola lokho abakutshengiselayo not ukuthi kube yinto engaba ngalabo abayenza ipolitics.
Shoko siyezwa amalunga awebandla lezana uPF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Thi ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobuningi babo umhla ka-31 kuyabe kuphula umthetho we-lockdown. Ukubona njani lokho?
I-government yethu eZimbabwe xa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit ama-citizens. We have seen ama-decisions being made by the government during i-lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during i-lockdown. So yona i-government nxa isithi abantu ngeke batshengisele ngenxa ye-lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama-decisions ngesikhathi se-lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku-constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Zulu kandaba. Sithanda ukubonga uMabuso Moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesedliwe ngumangoyi, kodwa singakagqibi uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kandaba ukuthi sizabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulu kandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ngixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3PIGMYKE3. Yona username yami. Bona lokho namhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mabutho Jingani, siyabonga ngokungena kuhlelo Zulu kandaba. Mthwakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sithethe kancane sinikelele ithuba uNtu Kameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya. Igama lami nguNtu Kameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Lithi yona, kodwa akacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqutshwa lizuluzwe ngumoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uzakuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sabe sifunthi uNkulunkulu ahlaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu, kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine econda engqo uNkulunkulu njani, kasoze amphendule uNkulunkulu, kasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento le esiyithandazelayo, isikhathi esiningi iba njengogoliyathi, iyabe iyinto enkulu. Abanye ukuswela imali, ngathi kunje engxenye umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa, angifuni la kufica la. Nxa suthandaza kuNkulunkulu uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuwa umuntu lo ngasoze afika angixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi loba kule pressure yonaleyo, lukholo kuNkulunkulu ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi, ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So ukuthandabuza kuba yisifiso esikhulu kakhulu kumthandazo wethu lokuphendula komthandazo, ngenxa yokuthi uba njengevinqo oluselwandle oluphetshulwa ngumoya ngapha nangapha. Njalo uthi yena umuntu onjalo katholi lutho kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nxa ekukhangela ukhangela inhliziyo yakho, ebona ukuthi inhliziyo zombili. Ngapha ucabanga ukuthi ngithandaza kuNkulunkulu, ngapha ucabanga ukuthi mala ngigijimele ngalo kule nyanga, ngapha ucabanga ukuthi kulomunye umpostori ngalo yakangcedi, awusakhangela umkhangeli uNkulunkulu akula dubu ukuthi uhambe uyecela kubafundisi umthandazo ngoba bathandaza labo bebiza igama likaJesu Kristu kuright kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uzofika esigabeni sokuthi uyakwanisa ukuthi uzicelele izinto kuye ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokhu okucelileyo kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu kasoze ayiphendule leyo nto ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu ngegama likaJesu phuthisa-ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela benzele kuhle abantu abakho bebekwazi ukuba nguJehova ongatshintshiyo ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo loga Patricia Machalisa City galale ngokuthula Singaqhubi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wo COVID-19 eZimbabwe inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusasa lenkokheli yamabandla ezombusazwe uMoses Ngwenya labanye abaculi abalodumo bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa sigqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo 6:30 AM kusasa
siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30.